Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 kuLwezi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje sokuqhamuke umkhuhlane weCOVID-19 kwesinye isikolo njalo kweZimbabwe. Inhlangothi zikahulumende zizama ukuhlenga abantu abangamathumi amathathu abadelekelwe ngumgodi bedinga igolide. Lokhu kuxokozela kukhetho lweMelika.
Into enhle ne-America nje idemocracy iyasebenza. Akukhetheleki ukuthi ubani obusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantwana besikolo abangamathumi amabili sebehlolwe batholakala belomkhuhlane weCOVID-19 eAnderson Secondary School duzane ledolobho leGweru. Iphephandaba leChronicle libika ukuba abezempilakahle sebefake ikilinika kuleyo ndawo bavalela abantwana laba ukuba bengayibona abazali babo. Lokhu kulandela ukuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 eJohn Tallaght High School duzane lakoBulawayo leMatopo Mission. Izikolo zavulwa ngompandula kulandela ukuvalwa kwazo ngombimbitho nguhulumende ozama ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. KweleZimbabwe abezempilakahle babika ukuba kulabantu abafika phose inkulungwane ezilithumi 9822 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo. Kuthi abafika phose inkulungwane ezisitshiyangalombili lengxenye 8472 sebephephe kumkhuhlane weCOVID-19. Abafika phose amakhulu amabili sebabhubha. Inhlangothi zikahulumende ezijiyeneyo zizama ukuhlenga abantu abangamathumi amathathu abawele inhlabathi lamatshe emgodini weRain Mine eBindura ngeviki ephelileyo. Abantu laba bangena emgodini lo bedinga igolide abalithengisela abasebenzela bodwa, hathi le nkampani kahulumende eFidelity Printers and Refineries. Ukuhlengwa kwabo kwenziwa ngesikhathi kusanda kwenzakala okufanayo esigodini okudilike umduli womgodi kwabhubha abantu abayisithupha. Kwehlule ukuba abantu laba bakhithwe emgodini lo okuthiwa ngokankosikazi Sakhile Ndlovu. Asenelisanga ukukhuluma loMandlovu obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Abantwana balabo abalwa impi yenkululeko bekuZebra sebedinga imali yokunceda abazali babo abathi bahlupheka okumangalisayo. UMnumzana Mpho Ncube omunye wabakhokela uhlelo lolu uthi bazama ukunceda ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokunye okungenza abazali babo bathuthuke.
Okusenze ukuthi sibumbe inhlanganiso yabantwana izizalwa zabantu abalwela inkululeko yeZimbabwe bekuhlangothi lweZebra neZapa ukuthi sibonile lapha eminyakeni eminingi la ukuthi abanengi babadala bethu bayahlupheka, bayagula abanye manje, abanye bayahlupheka, abanye banezifo ezengqondo esingathi phecelezi mental health issues, gabana zindlela zokuthi bathole usizo. So thina njengabantu abantwana babo sithe ngeke sibakhangele nje kuphela abadala behlupheka, bona bazinikela kangaka ekukhululeni ilizwe lethu iZimbabwe lona esesilikhulisa namhlanje thina njengabantwana.
Singathi ke kuyini elikwenzayo ungasitshela nje amafutshane?
Inhlanganiso yethu ibheke ingatsha ezimbili. Olokuqala ngolwe welfare, inhlalakahle yabadala bethu lapho, and kulolu hlelo sisanda kuphawula i-campaign yokuthola izimali zokuthi sibancede ngama-food hamper. Chupa siya kukhisimusi kunjenje. So sithe thina kungcono sibanjani siqoqe izimali from abantu abasisekelayo kule ama-food hamper esizawanikeza abadala laba ekhaya ngesikhathi sekhisimusi. So yiyo i-welfare side leyo. Bese kusiba lezomnotho, economic side, ukuthi njengabantwana bamaqhawe lawa sizafuna ukuthi singene kwezomnotho sibumbe inotho.
Yes, siyakuzwa sibili kakhulu. So ke abangafisa ukuthi befaka abakufakayo kumele benze.
Right, yeah. So sine GoFund campaign ikona GoFund me campaign. Iyabhoda iyasabalala ku-social media nakumaphephandaba sifafazile sayifaka lapho nxa abantu bangabefuna bengangithinta mina banikeze i-link to i-GoFund kumbe labo abayaziyo abakwaziyo ukuya khona ku-GoFund ungafika usetshe ukuthi nje Zipra Veterans Xmas Hamper iyophuma ubusulandile ucofe nje ulandile nje abantu basinike lokho abangasinika khona even nje uyazi ukhathaleki ukuthi incane okungakanani uyazi nxa sihlangene sibaningi siphosela enkonxweni ibaningi imali yakho le nxa sesiyibutha iyenceda abadala bethu abasimelayo uyazi bazinikela ukuze sikhululeke sipholise iZimbabwe namhlanje.
Phosela ukugcina baba.
Yee, hayi engayolokugcina baba engakusho yilo lelo ukuthi ngicela abantu please ngalihlangana nesicelo sokuthi niphathise ku campaign le welfare campaign ye Khisimusi for abadala. Ngicela bakithi inhliziyo zivuleke iphosele lokho engabe linakho siyenceda abadala ekhaya.
Lo ngumnumzana Mphoncube umntwana omunye wabalela ilizwe leZimbabwe. We took a list to the 7 as a London. Italele Supreme Court esabelweni sePennsylvania lithi uMongameli Donald Trump labanye bakhe behlulekile ukuveza ubuqili elithi benziwa libandla lamademocrats kukhetho olusanda kwenziwa endaweni le lapho uMnumzana Joseph Biden anqobe khona uTrump ngamavoti afika phose inkulungwane ezilikhulu 80,000. Abahluli bedaleleli bavumelene izolo ukuthi akulalutho kudaba oluphanyekwe nguTrump lebandla lamaRepublicans elokuthi kulahlwe amavoti afika izigidi ezimbili 2 million abantu abavota ngeposo ikakhulu abakubandla lamaDemocrats. Ibandla lamaRepublicans beselimise okwesikhatshana ukuba kuqhubekele phambili ukulungiselela ukukhetha abantu abaziwa ngokuthi ngama-electors abaza kuya eWashington DC uyakhetha umongameli okusemthethweni. UTrump usezame ukuguqula impumela yokhetho lolu ezabelweni ezijeneyo esithi amaDemocrats axila kukhetho lolu. Kodwa imithethwandaba endaweni eziningi ithi akulalutho olutshengisa ukuthi ukhetho lolu lwaphekwaphekwa libandlaleli. Ababukele okwenzakalayo bathi uTrump ubecabanga ukuthi uzathola elinye ithuba lokuba abuse kwele Melika kodwa ukhe phansi ngoba abantu abaningi basola indlela abuse ngayo kusukela ngomnyaka ka-2016. UMnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe ohlala eNew York uthi uBiden uselungiselela ukungena esikhundleni noma uTrump edonsela muva.
I-democracy sisebenza indlela okumele isebenza ngakho akusekho lelo kunyanga kwenza ngoba usevumile ukuthi hhayi uyavuma ukuthi i-transition iqhubekele phambili. Sizabona ukuthi abantu bakhe aba-current abasebenza ese-White House sebezasebenza labantu be-transition ka-president-elect uBiden. So akusekho vele asengakwenza. Okunye kanti sengxa usekhona ivala abantu amehlo ebesenza izinto ezingalunganga ngendlela. Ngathi singabona into abele akuzakhonsentrata ngayo amaviki abuyayo isebenza ama-pardon.
Uthi kusobala ukuba uBiden uthole amavoti amaningi elizweni lokhu ejikelele njalo lama-electoral votes adlula okumele umuntu awazuze nxa ezangena esikhundleni sikamongameli.
Umuntu kumele nxa ukuthi ewine kuzamele awine i-popular vote kumbe lose i-popular vote kodwa as long ethole i-270 electoral votes. So ungakhangela laphana uHillary Clinton wawina i-popular vote kodwa waluza lokho kuthiwa i-electoral vote ama-representation la esikhuluma ngawo. So lo nyaka I think is the first time in a long time ukuthi wakhona umuntu awine i-popular vote njalo awine i-electoral vote. So uBiden uwine kokubili kodwa siyabona ukuthi uTrump yena uthi hayi kwakulama-fraud laphana laphana laphana.
UMnumzana Peter Ngwenya laye uthi okwenzakala eMelika kuveza ukuba imithetho isebenza ngemfanelo.
Into enhle ngeAmerica nje idemocracy iyasebenza. Akukhetheleki ukuthi umbani obusayo. Umbani obusayo abakhaleli umuntu, bakhalela nje ukuthi nawe usebenze. Kusho ukuthi kungumsebenzi lapha, kunikeza umsebenzi. Concession yawo inhle kabi. Siyayibongela ngathi ingagcwala nje amazonke.
Umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF uthi okwehlele uTrump akufani lalokho okwehlela owayengumongameli uRobert Mugabe ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2008 lapho anqotshwa nguMorgan Tsvangirai owayekhokela ibandla le-MTCT.
Olwe-America uBiden uwinile nje okusegcekeni kodwa lwana uTrump uthi hayi ukhetho luqitshelezele. Yiku mehluko khona omuntu nowinileyo okusegcekeni njengoba ku popular vote le electoral vote yonke uBiden ube winile unlike lapana contesta lo Mrs. Clinton lapho owawina khona uClinton popular vote wase idliwa ku electoral college yama vote electoral college so umehluko khona lapana Mugabe waye kwakungela wina lapha iwina ayingekho kathesi kuyachiyana kuze le-America lethu kulaphana kwakungala wina yile qiniso likhona lelo.
Okwamanje uTrump ukhangelelwe ukuba uzakhankasa eGeorgia lapho kulabantu abancintisana kukhetho lokudinga amalunga edalela esenate. Ucele ukuba kubalwe kutsha amavoti esabelweni lesi anqotshwe khona nguBiden. Indawo le ibisile minyaka eminingi ibanjwe libandla lama-Republicans. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi eziyisithupha 62.3 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele kuthi abedlula 1.5 million sebabhubha. Kwele Melika sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye 266,000. Kuzwekazi le-Afrika kulabantu abedlula izigidi ezimbili asebehlolwe batholakala bele COVID-19 sokwabhubha abedlula inkulungwane ezingamathumi amahlanu 51,000. UMike Tyson wagcina kudala kwezomdlalo weboxing unikelane lo Roy Jones Jr. emdlalweni wasebekhulile abafisa ukuveza ubuciko babo kwezomdlalo lo. Ube nguthiki lobhanqa emdlalweni lo oveze ukuthi uTyson lokhu ekwazi ukuphosa incindi. Ibutho lakwele Ethiopia libika ukuthi seligombolozele isabelo se-Tigray ebesibanjwe yi-Tigray People's Liberation Front. Inkampani yezindaba e-Reuters ibika ukuthi abakhokheli abahlamuki laba bathi bazaqhubekela phambili belwisana lebutho leli. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Namhla kuhlelo sixoxa lenyanga uMahlunga kanye loSikatelenyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngembiza yabobaba.
Enye lenye into isebenza ngokholo lwakho. Nxa ukholelwa ukuthi into leyo izangisiza la ngokuthi yena lo muntu okunika le nto akayi-abuse kakhulu lapha nxa ngisuka lapha ngisiya eZimbabwe ngihamba ngo-A1 kule ndawo lapho kuthiwa kuse-DBT ungafika endaweni yakhona abantu labana babekile imithi yana emgwaqweni nangangihlala ngisithi luluju lwenyu santhi ngambona kungani kuyi-brown ezikhuphini ilindawo sengisithi kumzawa wama sithenga uluju uthi asoluju lokhu ngumuthi wabantu abangoba awu yebo uthi manje kuyasebenza njengokutshona elangeni ilanga ntangala lapha liyatshisa uhlale elangeni njengoku-December akuphambaniseki yini wathi angazi khazi bathi imithi leyi ngiyakobaba la ngezwa sebekhuluma ngayo kwenye iradio kuthiwa iDuma FM ukuthi hambanini le ndaweni enje liyethenga into leyana linathe ngenkomtsho but unathe kuhlunga abuse engitsho ukuthi kuyasebenza but kusuke kube sokusuka khona abantu aba-abuseayo umuntu into angayaziyo ngenxa yokuthi ufuna imali ebesethengisela abantu into engayisiyo yikho kwenza ukuthi abantu begcine bengani bayagive up kakhulu emithini ngoba uyahamba emuntwini kathi vele umuntu lozophandela imali kazi nix ngesihlahla avele kunikeza isihlahla esingasebenziyo yabo.
Ye, so sizwe ukuthi uChisa sethulele inyanga ubambe manyathi khonapho sizwe ukuthi inyanga yethu sibuyile yini. Chisa
Yeah, we are in Zamajung.
We are in Spanish.
Yeah, we are in Zatu.
Yeah, cool.
Yee, ubusakhulu marapana kakwilandise, uthi abantu abazakuwe kakhulu bangobaba, babe sithini?
Babe khala, kuyabe kusehlula ngapha emaxasini.
Yeah.
Ezinkinga ukuthi mayisiya khona amandla asekho kanjalo.
Akuchaze kakahle ukuthi kwenziwa kuyini, ngoba abalaleli bakulaleli, siyakwazi babe khala kodwa ubachazele ukuthi kuncedani, benza njani, kufike ubenzeni nanani bakulaleli.
No, uyazi ukuthi ngakunenge ukudala lokho, ubehlukene ngabantu ngoba umuntu we abantu bahlangana lezinto ezihlukeneyo emhlabeni. Okunye uthole ukuthi umuntu abantu babuya lamabhilisi abo amaningi kakhulu ahlukileyo, omunye uthole ukuthi umuntu ubothiwe kumbe kanjani, omunye uthole ukuthi vele wehlula mhlawumbe ngomzimba wakhe. Abanye ma ngikhangela kahle kahle mina mbonani lokudla kwalapha abakudla abantu bonana kuyabadalela lokhu abantu abangadoda izinto ezinjalo. Mhlawumbe lokusebenza kwabo lapha, you can never tell exactly, but kodwa inkinga leyo iningi kakhulu. Ngeke nze ngitsho ngomuntu oyedwa ukuthi ngithi mina ngifake igama elilodwa ehlanganisa wonke umuntu nalo kudala kuyini.
Kwakukhona yini lasendulo lokuthi obaba banikezwe imithi lokuthi bavusavuse obaba?
Lokho kwakukhona ngoba lekho lapho kuvela khona ngithi. Kodwa into esikhathi esiningi mambona mina ngakudala ngokuthima ngikhayela ngomsebenzi naphila labantu nje. Into le ngathi iyanda iya ngamandla nje. Manje silapha kulenzwe kakhulu futhi iya ngamandla kakhulu.
Ungabe utshile ukuthi ukudla lokho ngani kula ma-chemicals kosuya-ke kutheni-ke obaba?
Okunye kudala ukuthi umuntu sekwagula emkhuhlane le yabocansi, imkhuhlane eminingi-ningi le yabo STDs and stuff like that. Ngokufana umuntu agula aphinde agula especially seziyabo-drop angithi. Seziyabo-drop so heads imkhuhlane njengaleyo angithi. Labo-syphilis lab. Uvele kulokhwana kusuka umuntu ungabi lakugula ahlulekikho. Hayi lo muntu usenenkinga ngempilo yakhe yonke sofunda azithola indlela yokuziqinisa ukulungisa. Hayi ngathola umuntu elahlwa imkhuhlane njengaleyo ungayiyela fast kuyelapheka kuphele into abuyele to normal. But ingahlala kakhulu kumlimazi ushiya isikar emzimbeni wakhe ukuthi nakusasa noma esezama ukuthi aye ngale emacansini kuyala. Shodinga ukuthi umuntu abe nembiza mhlawumbe yabemncedisa kanjalo. Baningi abantu asebephila manje ngezimbiza vele thola ukuthi kuyabheda ukuphila ngezimbiza kodwa ikhona futhi indlela esinkini. Sorry selandisa kakhulu
mhlawumbe. Hayi, yikho esikufunayo ukuthi ulandise ngoba ngona ngowaziyo.
Zikhona indlela futhi esintwini othola ukuthi bazisebenzisa abantu abaningi. Ma uthe umuntu waba nenkinga enjalo, sithatha amanyathelo ukuthi mlungise abuyele back to normal. Singalanda kahle kahle kuyavuma kakhulu ebantwini abaningi. Kuya ngokuthi nakhona ma engulowo mkhuhlane okuthi wagula mhlawumbe ulo mkhuhlane nabanye abantu othola ukuthi bebhuka kuma-medication abo-TB. Kuyamshaya ke lokho ngkwa. Omunye uthotha kumedication yabothukela, kuyamshaya khonkwana futhi. Uyabona njani? Abantu abadalabo ma kuthi kathi kuyi-medication yokuthi umuntu osezabothukela usele medication yae ivele iyamshaya vela. So ngesikhathi esiningi abanye abantu bayathatha kosikhathi ukuthi uthole ukuthi umuntu la-weakness yakhe edalwa mhlawumbe i-aftermath yomkhuhlane or whatever you want. Uyethola ukuthi umuntu akuthathe ngenye indlela yakhe mhlawumbe azethubothiyo bakwenza lokhu abantu kodwa kumaze uthi emuntini ufuna umuntu ohlanzi ozakwazi ukuthi tika out kahle kahle inkinga yakho kuye isukele ngabuze kwazi awuthola indlela okuyelaphisiya lapho kodwa lokho okuthi abantu babe khona yini lasendulo umbuzo wakho ukuze xayene ngisuke mphendula wona ukuthi babevele kukhona yini lasendulo ukuthi abantu babesebenzisa imbiza kwavela khona sawuthola kuvela khona kwawuvele kukhona la kudala lakuphi umhlobo kwakukhona indlela ababayisebenzisayo ukuthi ngidala izibuzabuzo.
Hayi ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje. Lesilo Ezra Jesus Banda kanye lenyanga uMadlunga lomama usikhathele nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki
esinamasiko wena.
Sokwisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lobethutsunga owenhlanganiso ye-Itemba for Girls Trust. Sixoxa ngomkankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Bethu, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokuqhakatheka kwalomkankaso.
Ngiyabonga kakhulu Mike ngethuba ongiphe lona. Siyazi sonke ukuthi sibhekane lobubi bodlame kubomama lamantombazane umhlaba wonke jikelele. Amalanga alitshumi lasithupha lawa abekwa yi-United Nations ukuthi kukhankaswe ngodlame lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane lamantombazane. Bayashaywa emakhaya, bayadlwengula indawo zonke, bayancitsha imali yokuthengela abantwana ukudla, izinto ezinjalo. Amalanga lawa aqhakathekile kakhulu ngoba apha umhlaba wonke ithuba lokuthi bahlolisise njalo bakhulume ngokuhlukunyezwa kwabesifazane langembangela zakhona.
Awusitshela umbono wakho mayelana ngethimu yalomnyaka.
Injongo yalonyaka yomkhankaso we 16 days of activism against gender based violence iOrange the World. Ngaphansi kwayo kulezihloko ezine ezikhuluma ngezinto ezijiyeneyo ezingasiza ukuzama ukugwema lokuqeda udlame kwabesifazane ikakhulu ngalesi sikhathi se-COVID-19 lockdown. Okokuqala yifund imali. Kuyikukhankasa lokucela ukuthi ngaphezu kwemali ekhitshwayo eyokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 kumele kube le mali yokulisana lodlame kwabesifazane. Isihloko sesibili yi-respond. Ngesikhathi se-COVID-19 lockdown, kule mibiko eminingi ephathelane lamacala okuhlukunyezwa kwabesifazane. Ngakho ke elinye lelinye ilizwe liyakhuthazwa ukuthi lenze inhlelo response strategies zokusiza omama lamantombazana abayabe behlangane lodlame. Isihloko sesithathu yi-prevent, ukuvikela. Elinye lelinye ilizwe kumele libe lenhlelo ezokuvikela abasifazane lamantombazana ukuba udlame lungabehleli. Kumele kube lenhlelo zemfundiso kubobaba isikhathi sonke ukubachazela abesilisa labafana ngobubi bodlame. Isihloko sesithathu yi-collect. Data collection iqakathekile kakhulu. Kumele kubhalwe phansi ukwenzelwa ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi bangaki abantu besifazane lamantombazana abahlukunyezwayo.
Ubona ngani ingxabangxoza eyenzakala ezindlini iyaphambanisa na impilo zabatsha?
I-gender based violence iyaphambanisa abantwana abakhulela emakhaya ahlala elodlame bebona umama echaywa ethethiswa ekhala. Abantwana baba le psychological trauma. Okubi kwakhona ukuthi abantu abamnyama kabakholelwa ku-counseling, kodwa abantwana abakhula bebona udlame bayaphambaniseka engqondweni zabo bafuna usizo. Laba bale low self esteem, abenzi kuhle ezikolo, abadlali kuhle labanye abantwana. Baba lenzondo abakhona ukuyikhuphela kwabanye abantwana ngokubachaya. Kwenzakala ukuthi kube yi-vicious circle yokuthi labo abakhule bebona udlame bagcina belodlame emulini zabo. Uma bengamantombazana bafuna ukuqinisela emendweni olodlame ngoba yikho nje abakwaziyo abakhule bekubona.
Sulukandaba sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu lwabasakhulayo. Sithanda ukubonga uBethu Tsunga ngokungena kuhlelo. Lingakhohlwa phela Zulukandaba ukuthi sizodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwethu lwe-Life Talk The Connection, uhlelo lwethu lwabasakhulayo lapha emsakazweni we-Studio 7 8 to 9 p.m. olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Thokoza muhle Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe ungatinwa lakusasa. Sonke isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thande Nkosi Mkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyabingelelana bazalwana abathandekayo ngosuku lwanamhlanje lapho ehlangana khona lelizwi esilithola encwadini kaNumeri isahluko samashumi amabili lanye indima ezimbili eyesithupha lesithoba mune munye Numbers 21 verses 6 and 9. Ufundeka kanje. UJehova wathuma izinyoka ezinesihlungu phakathi kwabantu zabaluma abantu. Abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. Verse 9. UMose wenza inyoka yethusi wayibeka ensikeni, kwathi lapho inyoka imlumile umuntu, uma ebeyibheka inyoka yethusi wasinda. Zihlobo ezithandekileyo, indaba le singayikhangela sithi yimbali izinto ezenzakala ekadeni kudala singekho lathi kwamanye amazwe singawaziyo ukuthi kwesinye isikhathi iwaphi. Okusalayo ayisikho ukuthi sasikho nombe sasingekho. Okuqakathekileyo ngamazwi wona lawo esiwabalileyo kumbe esiwabalayo. Njengoba siyabala izinto eziningi ezizakala kwezinye izizwe, sifunde ukuthi impilo ihamba njani kulezo ndawo. Namhlanje sikhangela enye indaba eyisimangaliso eTestamenteni elidala, indaba yenyoka yethusi. UNkulunkulu kasusi ubunzima esihlangana labo, kodwa usinika amandla okuthi sibunqobe lobo bunzima. Nxa singabantu abasiphilayo sahamba emhlabeni, sizahlangana lobunzima obumangalisayo. Kumele sidinge amandla lendlela zokunqoba lobo bunzima esiyabe sibhekane labo. UNkulunkulu asoze avuke kwelinye ilanga athi lina lonke likholwa senakuhlangana lobunzima. Angikholwa ukuthi lokhu kungenzakala. UNkulunkulu uyavumela ukubana singene ebunzimeni obutshiyeneyo. Kwesinye isikhathi busiqede amandla lobo bunzima. Into eyabe ifuneka ayisikho kususwa kubunzima lobo esiyabe sikhangelane labo, okuswelakala ngamandla okubhekana lalobo bunzima obuyabe buphambi kwethu ngokukholwa elizweni lakhe. Nampa abantwana bakaIsrayeli behamba besehlangala, kuthiwa uNkulunkulu wathuma izinyoka ukubana zibalume. Olunyiweyo wayesifa, kodwa ngakhangela inyoka eyayenziwe ngumosi ithusi wayiphila. Sizabuya kuzo lezo zinyoka eseziluma thina sesedlule kubantwana bakaIsrayeli. Ilizwi lithi kwakufuneka olunyiweyo enze izopha lakhe lokukhangela inyoka leyo yethusi eyayenziwe nguMose. Kumele sivule amehlo lengqondo zethu singangena ebunzimeni, sibone ukubana singaphuma kanjani kulobo bunzima. Singaphongukhala ukuthi lokhu kunzima kuyasisinda, kuyasehlula. Kumele sivule amehlo awenyama lamehlo angaphakathi ukuthi kuyini singakwenza ukubana sinqobe lobo bunzima. Singayekela ukwenza njalo lezo zinyuka engithe sizazithinta zizasiqeda. Kasivuleni amehlo ethu sibone ubunzima esibhekane labo. Nxa sesibone lobo bunzima esibhekane labo, sizabona ukubana uNkulunkulu ukhona. Singakhangela kuye, uzasisiza sikhulekele. Baba Thixo engcwele, sicela ukubana uvule amehlo lengqondo zethu ukuthi ubunzima esihlangana labo wena nguwe ongasisiza kubo. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyathemba lokuthi utshone kahle uNtungamile Nkomo, siyabonga.
Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Lo libingelelayo nguNtombiyelanga isibongo sakoKhumalo, ngokuzalwa ngiphuma eVictoria Falls eMkhosana. UNtombi uqale ukucula ngo-2017 la engikhiphe khona i-album yami yokuqala egospel engayibiza ngokuthi Ubaba Wangithuma Ezweni. Ngase ngikhipha i-album yami yesibili njalo futhi e-gospel ethi Shintsha Ukwenza Kwakho. Lo nyaka 2020 ngikhiphe i-album ye-disco ethi Ngihlala ngo-Ben 10. I-album yami yesithathu leyo engiyikhiphileyo but ku-disco engiyokuqala. Amém.
ngibona ngathi konke kusahamba kahle angaboni solo angaboni lutho olubi abantu bayangisupporta kakhulu especially album yeDiswe ngathi abantu bayajabulele kakhulu 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 bayayithanda ngiyabonga.
Namhla besilomculi uNtombiyela Ngakhumalo. Singakugqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Sewuqhamuke umkhuhlane weCOVID-19 eAnderson Secondary School kweZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.